Ngiyabonga ukuphiwa ithuba lokuthi ngikhulume ngomdlali lo omkhulu elizweni lonke osile Phele. UPhele kimi bengumuntu owangenza ngathanda ibhola. Ngiyacabanga ngo-1970 ngangu-grade 3 i-World Cup ise-Mexico. Ngiyacabanga isikolo siphiwa ama-Pepsi Cola mahala ku-celebrate i-World Cup. Lami ngiqala ukuzwa ukuthiwa i-World Cup. Kukhulunywa umuntu okuthiwa nguPhele, uPhele, uPhele. Ngaba lethuba lokuthi ngibone ama-films akhe ayenziwe esasiwaboniswa esikolo, i-training yakhe ayenza, ama-games ayewadlala. He was such an inspiration. And enye into eyangenza ngimthande kakhulu yikuthi ngisesemncane lami ngabona ukuthi kukhona umuntu omnyama odlala ibhola okumangalisa kangaka. Silahlekelwe sibili, kodwa into enhle engiyithanda ngayo yikuthi ufundise abantu bonke ikakhulu emazweni lawa alobandlululo ukuthi bahloniphe ama-players la angabantu abamnyama, ngoba uyabona ukuthi even amazwe amaningi e-Europe asehlonipha ama-players angabantu abamnyama. Ngibona ngani kusuke kuphele khonokho, ngoba uyitshintshile sibili yona i-face yebhola.
Ubona inhlonipho yakhe Dube ayiphiweyo ngemva kokutshona kwakhe ifanele na?
Lapha kunzima, ngeke ngimfananise labantu abezepolitiki. Lo bengumdlalo webhola. Into engithokozisayo ukuthi iFIFA ibikhona, lo mkhulu weFIFA laye ebekhona. Amazwe amaningi, mina ngise-England, wonke amagame adlalwayo ebenika i-minute of respect ngingazi kwamanye amazwe, which is very, very great for me. Uyiphiwe sibili inhlonipho. Uyiphiwe kakhulu. Ngake ngize ngisole.
Umkhokheli weFIFA usecele amazwe wonke angamakhulu amabili letshumi lanye ukubana baphe uPhele inhlonipho ngokunikeza inkundla zenguqu ibizo lakhe. Ukubona lapho khonokho kuyinto enhle yini?
Ya, lapha ngavumelana la, ngiphinde ngavumelana la, yinto enhle. Lapha ebezama ukuthi agcwalisise ukuthi lo besehambile uPhele kube lento ezabe iyisikhumbuzo ukuthi ungaya ndawo elizwe lapho kulebhola khona, kube le ndawo lapha ozafikela khona ubone ukuthi indawo enje le yakhiwa ihlonipha uPhele. Kungaba kuhle sibili, angikusoli kangako, kodwa mina bengifisa ukuthi ama-stadiums amatsha azakwakhiwa, kumbe ama-stadiums amadala ayo aqala ibhola emazweni ikakhulu e-Africa. Nxa zikhangelela indawo enjengeZimbabwe, singathi iPapa Shirandula Stadium isistadium esaziwayo lishana, akulesinye. Nxa la singathiwa iPhele Stadium, hayi, kungajabulisa, ngoba lokhu kuzenza ukuthi ilegacy yakhe ihlale ikhona, ngoba wonke umuntu ozabe ebona uPhele uzabe ebuza ukuthi kanti istadium sabiza uPhele wayengubani lo Phele. Ngibona kuyiyo imfanelo enganceda ukuthi ama-stadiums anikwe amabizo.